Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 21 Mpalakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokusele amalanga amane nje kuphela ukuthi kufike ilanga leKhisimusi, iningi likhala ngokuswela imali
ezitolo. Impahla lonyaka zikhona sibili kakhulu nxa sikhangela lezi ezokudla ama groceries, kodwa ke uhlupho silinanzelelayo kuyintengo yalezo mpahla.
Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19, abanye abafika phose amakhulu amabili 174 babanjwa igcikwane le-coronavirus. Izakhamizi zezinye indawo zelizwe sezikhala ukuthi izulu lingaqhubeka lisina ngendlela elina ngayo, izilimo zizawonakala ngokudoda.
Ngoba wakhala umumbo wokuqala khona vele usungula, omunye balise ukuthi bengahlakula nxa kuviki elizayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sele amalanga amane nje kuphela ukuthi kufike ilanga leKhisimusi, iningi likhala ngokuswela imali. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe liphakathi kobhubhane lweCOVID-19 olubangele ukuthi ingatsha zomnotho elizwe eziningi zingasebenzi ngemfanelo, lezi sebenzi zingatholi iholo lebonasi. Sixoxe lomgcini isihlalo wenhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU esigabeni se-Western Region, umnumzana Ambrose Sibindi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nxa sinanzelela ezitolo impahla lonyaka zikhona sibili kakhulu nxa sikhangela lezi ezokudla ama-groceries, siyabona ukuthi izitolo zonke ziwe zistokile sibili kakhulu, kodwa ke uhlupho esilinanzelelayo kuyintengo yalezo mpahla. Siyananzela ukuthi sokulala indaba yokuthi abantu bayathenga lo bangayiphi currency enale yangakithi izim dollar kumbe irand kumbe iUS dollar. Khonoko sokutshengisa uhluphe sesibalala ukuthi abantu abaningi iUS dollar balayo, abaningi balayo enale imali yethu yangekhaya, futhi layo kuyimali yeswipe. So ungananzelela intengo yezitolo eziningi. Nxa usuthenga ngemali yalapha ngekhaya bayakhweza kangaka intengo, ukuthi kuyindlela yokuthi bafuqele abantu ukuthi basebenzise imali yemzini iUS dollar. Kodwa iqiniso ukuthi abaningi abantu bavele besebenza beholena libhondi, uzananzela ukuthi okugcina kubadulela ke sebesehluleka ukuthi bazithengele zompahla ngoba iUS dollar bengelayo. Njalo futhi nxa ungela cash usebenzisa iswipe, kulezinye futhi izitolo sizinanzela ukuthi nxa usebenzisa iswipe intengo yempahla iba phezulu.
Izisebenzi ezithole iholo lebhonasi ziningi yini?
Siyananzela ukuthi ibonus azithola ngendlela yakhona. Uzananzela ibonus sikhangela ukuthi kube imali yokuthi kube yi-13th check njengoba besitsho. Kusitsho ukuthi kufanele ukuthi umuntu onikwe ibonus anikwe imali elingana leholo lakhe lenyanga. Kodwa ngenxa yomumo esiwunanzelelayo lonyaka, bakhona abanye abantu, abanye abaqhatshi abahle banganika abantu ibonus. Kube labanye abanganika ibonus egcwele ingcebe ethi siyakunika i-40%, abanye bathi 50%, abanye bathi 60%. Ngokunjalo kwenza impilo yezisebenzi zibe nzima. Futhi ungananzelela abaqhatshi abenza njalo bayakhala ukuthi hayi, into azibangakuhlele yananzela kube le COVID-19 leyo, ngoba la ma-lockdown i-production zethu zehla zaya phansi. So ke abantu abaningi kuzisebenzi bayakhonona. Okokuqala vele abantu bahola imali engatsho lutho, ngoba ungananzela thi singasikhuma i-forward datum line imali okufanele ihole umuntu ophansi siyayinanzela ukuthi kube 18,000 siya ku-20,000 ngenyanga. Vele abantu abaningi abayiholi la i-10,000 abaningi abafiki kiyo. Kodwa phezu kwalokho futhi bakuye bancitsha ibonus, tshengisa ukuthi izisebenzi lonyaka zisizadonsa nzima lezi muli zabo. Okwenza impilo yabo ingabinhle kusitsho ukuthi le Khisimusi le abasoze bayikholise ngoba bengatholanga imali ekhaya abantu bancedile.
Ngokubona kwakho ikhefu lele leKhisimusi lizaba linjani elalonyaka?
Nxa sinanzelela ikhefu leKhisimusi lonyaka likhanya lizaba likhefu elingalihle. Okokuqala singananzelela njengoba sesitshile ukuthi okokuqala siphakathi komkhuhlane ohlasele umhlaba wonke lo e-COVID-19. Into yokuqala esiyinanzelelayo kutshengisa ukuthi imikhosi eminingi ejali kwenziwa ngabantu izabe ingekho lonyaka ngoba abantu befaka umgwaqo ukuthi abantu bangathelelani lo mkhuhlane. So kusitsho ukuthi omnye lomnye sokufanele ahlale le muli yakhe endlini. Kodwa nxa sekunanzelela kuzaba lokunzima khona phana ngoba njengoba sesithile ukuthi abantu imali abalayo. Kusitsho ukuthi imuli eziningi ikhefu le izaba ikhefu ofanele bayikhohlwe masinya ngoba kuyikhefu abazabe bengajayelanga ukudla lokho abajayele ukuthwala ngekhisimusi. Sinanzela futhi thina njengabantu abansundu sile ndlela yokuphilisana eyokuthi sihlale ukuthi ama-extended families ukuthi silabantu abasemakhaya okufanele sibonte siyabancedisa ngokudla kwekhisimusi njalo sibonge lokuthi siyabavakashela. Kuzaba nzima sibavakashele ngoba nxa sibona labantu bamabhasi labona abizimoto ezithwala abantu zibasa khona emakhaya sezitshaja futhi ngayenalo imali yemzini bafuna i-US dollar kumbe bafuna irand enalo imali engekhoyo ebantwini. So sisho abantu abaningi leli khefu izabe lili khefu nje ngebizo kodwa eqinisweni lingafanele leminyaka yonke ngoba abantu bazayo lokulamba okukhulu ngoba imali bangelayo kodwa impahla njengoba sithilo zikhona sibili kodwa zithengeki.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU esigabeni se-Western Region ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Njalo zempila kahle lubika ukuthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, abanye abafika phose amakhulu amabili 174 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi labantu laba ngabadabuka eHarare abafika phose ikhulu 97, kulandele koBulawayo okulaba ngamachumi amabili 20, leManicaland elechumi lasithoba minwe mbili 18. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise uZulu ngomgqibelo ukuthi uhulumende uhlela indlela yokwaba ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igcikwane le-coronavirus nxa ingafika elizweni. Unobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi udaba lwakhe alukhweza emthethwandaba ukumisa umhlangano we-Congress yebandla lakhe luzahlulelwa emthethwandaba kuyona le iviki. Ibandla le-MDCT lona lalo ledlulisele phambili umhlangano walo owe-Congress ukuthi wenziwe ngesonto ezayo. Abanye kade besithi ukudluliselwa phambili komhlangano lo kungaba kubangelwa ikudonselana kwenkokheli kumbe ukuswela inani lamalunga athiwa ngesekelo sombuso webandla kumele libe khona ukuze kwenziwe lomhlangano. Kodwa umkhokheli waleli bandla unkosazana Thokozani Khube utshele intathele zindaba e-Studio 7 umlondolozi Ndlovu ukuthi lokhu akusilo qiniso.
Izinto eziningi-ningi kodwa iviki elilandelayo leli silethemba lokuthi sizawenza umhlangano wethu uphume kutokunye okumangalisayo.
Abanye bebethinga laba besithi bekulokulwa kade kukhona phakathi kwenkokheli, ingathini ngalokho?
Akulanto enjalo. Akulanto enjalo njengoba sibona nje sihlangene lapha sijabula silungiselela ukuthi umdlalo wethu ube muhle kunye okumangalisayo.
Lo ngunkosazana Thokozani Khube umkhokheli webandla le-MDCT. Izakhamizi zezinye indawo zelizwe sezikhala ngokuthi izulu lingaqhubeka lisina ngendlela elinangayo izilimo zizawonakala ngokutoda. Sixoxe lesakhamuzi sedaluka eLupane umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya.
Emasimini khona siphuma ngoba wakhala umumbo wokuqala khona vele usungula. Omunye balise ukuthi bengahlakula nxa kuviki elizayo.
Emasimini kona kumi njani?
Izulu liyana sibini mfowethu liyani izulu lapha lapha lapha.
Ngokubona kwakho indlala ingaphela yini ngomnyaka ozayo?
Nxa izulu lingana liqhubeke lisina kahle lina kakhulu ngakhala ama-millimeters akhona 50 millimeters zingaleli kade licina leli licine ekuthangi leli zindlu zodeka zizahamba la kukuya kungatuda kwezinye indawo nxa lingana liqhubeka lisina ngalolu hlobo kodwa lingana itshintsha ukuna emahlabathini hayi abanye bangavuna sibili kodwa singezithi bangavuna ngoba kathesi kusakhona kuqala ukuthi abantu bephume belime ngabe kusitsho ukuthi ngomumbu kumbe usephezu kwamadolo kumbe inyawo ukuthi ngabe yesiyatsho ukuthi nayi bengavuna abantu
benelisile na ukulima abantu ikakhulu nxa sikhangele intengo yenhlanyelo
bayenelisile kodwa into eyayenzakalayo izifuyo mngani wami zafa zimfowethu kuzwayo abantu bangena bafunda ukutshaya ugatyombo lo fumbudza lana bangena kuyo ngoba wayevumela ukuthi 13 ngusobhuku bangena sibini hayi ugatyombo bamtshayile inhlanyelo hayi inhlanyelo kabalayo abantu azange bethole inhlanyelo bayakhala ngenhlanyelo ayikho izulu nje liphomba ukudlaliseka emoyeni silibona lisina kodwa kwezinye iindawo bazamile ukuthi inyawuthi befake onyawuthi lawa phansi
okokugcina ubona njani ikhisimusi le ezayo abantu bazayidlala njani
ikhisimusi hhawu ikhisimusi eyi kunzima ngalolu bhubhane olukhona icovid ayivumi sibili abantu hayi vele umumo wakhona awuvumi vele awuvumi mfowethu ya kubi phandle la kubi ngoba ukudla sengikhuluma ngokudla vele akukho abantu bayasukula ayikhisimuzi ye lapha lalapha kwabanye angazi kumba abathunyezile izimali engabaphethe emazweni but umuntu kwazana nje kona la ngoba thina abaningi vele besiphileka ngokuthengisa ombhidalani lani so sasizatshakaz from umachi khonaphana hhayi iningi nabantu hhayi akula lutho bakithi ikhisimuzi zayizwela kubomakhelwane abathunyezelwa lazo izimali angazi omalayitsha kumbe nxabeza kumelele ukuthi njengokuqala udisemba bephuma beuleta kodwa angaboni imali ayitsholethi igruza beyathumela njengamamali ngabomkuru labomkuru labantu yikho ngikubonayo ikhisimusi hhayi kukho konke ngizobingelela bonke abantu bakithi ngithi hhayi liphephe thina ngapha imfula kuphela yiyogcwalayo kakhulu labo abachapha ngebheji le kabobili hhayi kuthangi amanzi akhona bechapha phezulu lingana ngalolu hlobo kuzahamba into eziningi abantu bephephe izingozi izulu liyaduma kakhulu kunokho abaqonqoselayo abomkhadi ukuthi kuyikho hhayi babetha khona bengathi lilomoya balikani sibili izulu liphephe bakithi ingalibali abadala bami khona ngabalalela kakhulu umsakazo kumalaba omaziwa ngibhode ikhezi wonke naleyana ngize ngingene egohole kongwenya ngingene lakithi khona bedaluka iwod 19 wonke kongwenya koshuma khona lepecheya le kuthiwa kusegwaluba bawuthanda umsakazo lo malum ami khonapha eduze idaluka usasitshovile kuze pecheya usa Eric uchooks hhayi ubambele umsakazo siyabonga kanti inhlelo zethu zinhle abantu bawuthanda umsakazo ngiyakubonga lokho
umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eLupane le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington okwamanje kesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lithi ele Germany ngelinye lamazwe asezavimba izizalwane zakwele South Africa leze Bilitane ukuthi ziye elizweni lelo ngoba amazwe omabili la asevumbulule omunye umkhakha we-coronavirus obukhali njalo othelelwana lula kulalo obuvele ukhona iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi kulabantu abambalwa abalimeleyo eBinga kulandela ukuwela emgelweni kwebhasi yeCAG Travelers Bus lingozi yenzakale izolo ntambama emgwaqweni weCrossdede Binga ngemva kokuba ibhasi le yehluleke uqansa intaba duze lomfula uGwayi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sangibonani kuStudio 7.
Mina ngayilwela inkululeko aphansi kweZipra Forces. Into yakuqala engayibonayo eyaba yimistake eZimbabwe ukuthi sesithola uzibuse akuzange kube lokusebenzisana phakathi kwezano lezapho. Unkomo ngumqali wendawo wayefanele ebabo esikhokhele hayi ngokubusa hayi ukuba yileader upresident no ngombono wakhe owaye ubonile ekuqaleni ukuthi iZimbabwe icindezelwe. Ngemva kwalokho akuzange kube khona ukusebenzisana kwaba yikulwa lokhu nalokhu okusukusibangela namhlanje esiloke singala direction yokuthi kathi iZimbabwe ukuze into esasiyilwela kuyini. Yebo ababili abathathu bayakubona kodwa sasingalweli abantu ababili abathathu. Angazi ukuthi khona lapho singakulungisa njani khona lokhu ngoba kuyinkinga vela enkulu empilweni yamaZimbabwe.
Salibonani basakazi beStudio 7, sanibonani nonke eStudio 7, sanibona. Mina ngiyanimamela ngilapha eJohannesburg. Ngilapha eJohannesburg ngiyanimamela. Yebo basakazi beStudio 7, bengicela ukuphawula lapha ku mina ngisupporta isikakhulu ngisupporta iMDCT eka Makhupe noMonzora noKomichi. Yizo ezami lezo engisupportayo ngilapha eJohannesburg. Bese ngibheka lapha na kuZanu. Hayi Zanu ngokubeka kwayo umthetho iyenza kahle kakhulu ukuthi ibeke umthetho. Kuba kuyikuthi Zanu ayibeki imthetho okhona oqinileyo. Kuba iMDC Alliance kaChamisa kuba yasilethela iGugground second wave. Kuba uChamisa wesele wasehlisela iGugground kuba abantu bonke bona laba nje abasupporta uChamisa besimatebeleland. Kuba vele basupporta ngokumesaba vele uChamisa kuba wabuya sezosijaya singabantu bakamakhuphe khona nga. So siyabonga izano ngokubeka umthetho oqinileyo ekhaya eZimbabwe le. Ngiyabonga.
Ayisi yezwa uCovid-19 eZimbabwe bakithi shuwa hey abantu bakithi bake balandela imlayo shuwa siyesaba ukuphelwa isitobo labangane baphelile shuwa besicela uJehova shuwa ngelele hawu siyayizwa sibili mkhosi balila abantu benkosi Jehova laye kangelele bantu kudlulele iCovid-19 bani aya siyacela shuwa ukuthi uNkulunkulu makangenele kudlulele iCovid-19 le hayi siyacela abantu benkosi ukuthi abantu balandele isiqondiso sikahulumende ezishoyo ukuthi sivikele iCovid-19 leyi njengoba nasi lokhu isabalala kobulawayo kithi ekhaya eZimbabwe besicela uhulumende bantu
ya hhayi at least ma bengasenzela i-$10 and $15 US dollar kungcono ukuthi ma imali akhona ibingcono kakhulu. Hawu le ayikhona manje ayiyadura same. Abasizwele. Hey, linjani bantu be-Studio 7 masala be-Studio 7. Ya, lami ngivumelana la lo baba loqedwe ukukhuluma manje lokho ukuthekwa kwabantu i-COVID-19. Ya, vele i-$60 US dollar imali eningi kakhulu. Bona ngaba balinganisele kutwana ntoti kutwana kuthiwa i-130 pula 120 imali le i-130 pula imali yokuthi umuntu akwanise ukuyenza. But lapha kithi eZimbabwe i-60 US dollar imali eningi kakhulu. Imali eningi kakhulu, so i-government kayizama ukwehlisa imali ukuze abantu bekwazi ukuthekwa bonke e-border. Kodwa nxa beqhubeka bedura kaniso vele abantu bazothiya iceleni vele abanye bazodingiza tiketi zamanga.
Siyabonga balaleli benkosi siyezwa iRamakhwebana ukuthi bazasilungisela kahle abahambayo abasalayo ukuthi siyesaba lathi kuhambe ekhaya vela sikathembi kahle lokho kuyini besinezifiso esilukuyabona izihlobo nabangane labantwana kodwa siyesaba siyathi siyafika khona lumlanga gwethi lockdown ususiya ngaphi hayi sisaseluvalo asikathembi ngendlela indleko zangkhona ezifuneka ngayo hayi amboni mina umuntu othi angakhona lezi mali ezifunekayo lapha hayi
Siyacela sithi ngaba sizwela kodwa lokho bantu benkosi. Hayi basizwela izimali nezesikhulunywa izingaka ngeke sisigone. Mina ngikhuluma ngokhupe silami seHabron lapha hayi Ramuntu hayi. Kama unkosi kona sibili ukhupe hayi siyakhala bantu benkosi. Hayi basizwela bantu benkosi sifuna ukubona isihlobo labangane labantwana siwa sesile sinamaye sesile eminyaka mina njengambe sengilomnyaka lezinyanga ngikhona la. Ngathi ngiyazama ukuthi ngithi April ukuhamba hayi kwavaleka. Sengathi agazi ngithi kumbe kuzathi nakho lapho. December nakho manje bethi wesi futhi. Hayi besicela ukuhulumende bangenele bantu siwa hayi ngibhadale lezimali engangeke sizibone sizibhadale lezi hayi ezemabhoda lapha kunzima. Siyesaba silwe sihlehliso sokuhamba hayi siyabonga sila amaningi siphelela khona. Siyabonga balaleli benkosi sizwa iRamakhwebana ukuthi bazasilungisela kahle abahambayo yabonga abasalayo ukuthi siyesaba lathi kuhambe ekhaya vela sikathembi kahle lokho kuyini besile sifiso silukabona izihlobo labangane labantwana kodwa siyesaba siyathi siyafika khona lumlanga kwethi lockdown ususiyangaphi hayi sisaseluvalo asikathembi ngendlela indleko zangkhona ezifuneka ngayo hayi amboni mina umuntu othi angakhona lezi mali ezivuleka lapha hayi siyacela sikuthi ngaba sizwela kodwa lokho bantu benkosi hayi basizwela izimali nezesikhulunywa izingaka ngeke sizigone mina ngikhuluma ngokhupe silami seHabron lapha hayi Ramuntu hayi kama unkosi kona sibili ukhupe hayi siyakhala bantu benkosi hayi basizwele bantu benkosi sifuna ukubona izihlobo labangane labantwana siwa sesile sinamaye sesile eminyaka mina njengambe sengilomnyaka lezinyanga ngikhona la ngathi ngiyazama ukuthi ngithi April ukuhamba hayi kwavaleka sengathi agazi ngithi kumbe kuzathi nakho lapho December nakho manje bethi wesi futhi hayi besicela ukuhulumende bangenele bantu siwa hayi ngibhadale lezimali engangeke sizibone sizibhadale lezi hayi ezemabhoda lapha kunzima siyesaba silwe sihlehliso sokuhamba hayi siyabonga sila amaningi siphelela khona.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi inkulungwane zesizalwane zele-Mozambique ziphakathi kwendlala embi kakhulu kulandela udlakela oluqhamuke esigabeni se-Cabo Delgado. Ihofisi yomanyano we-United Nations ebona ngezelungelo loluntu ithi ikhathazwa ikwephula ilungelo likazulu okwenziwa nguhulumende wele-Thailand lapho osekubotshwe abantu abedlula amachumi amathathu lanhlanu besethezwa umlando wokweyisa imuli yenkosi yalelo lizwe. Kwezemelika, idale le-Congress lize lavumelana izolo ebusuku ngokwaba imali ezaphathisa uZulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 egoqela ezaphiwa umuntu ngamunye imali engamadola angamakhulu ayisithupha i-$600. Amabandla omabili ama-Democrats lama-Republicans avumelene ukuthi imali emele isetshenziswe ukuvuselela umnotho wesizwe ibe ngamabhiliyoni afika phose i-trillion elilodwa $900 million. Kunjalo nje lokhu kuhlatshwa izisebenzi zempilakahle labanye abakuqala ijekiseni yokuvimba ukuthelelwana igcikwane le-coronavirus. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Phithizela Ngcobo.
Ngombono wami ijekiseni le e-coronavirus ingeza lobuhle obuningi ngoba kukhanya iyasiza abantu mase beyihlatshiwe. Yebo sibo bonke abayithabelayo, abanye abayithokozeleli, abanye njalo bathi inqabe khangela nje ngenkolo zabo asotwenhle, kodwa mina ngombono wami ijekiseni eza sisiza sonke.
Usuke wachayisana yini lo muntu ohlatshiwe ijekiseni leyi kumbe ukuzwa ukuthi bathini? Kukhona yini okwenzakalayo umuntu angahlatshwa?
Okwamanje kakho esenhlanganelayo ohlatshwe le Jackson kodwa sizwa kuthi abanengi abasebenza ezibhedlela kumbe abahlala lapho kugcinwa khona sebekhulile yibo ke abaqalayo ukuyithola le Jackson. Sike sathola impiko ukuthi bakhona abanye ethi nxa sebehlatjiwe ingahambi kuhle lawo ngesilungu abathi khona i-allergy. Sizwe kuthiwa kwake kwayenzakala lokho eBilitane ngapha bakhona ababili abangazange yahambelana labo kuhle. Lalapha emele kukhona omunye budele Alaska sizwa kuthiwa kube lokufanayo kodwa hhayi abaningi njalo kukhanya kubahambela kuhle. Kuvele khona kunjalo empilweni asithi sonke imizimba yethu ayivumi into yonke ngokufanayo. Ikho nje abanye bengadla okunye abanye besidla okunye kuvele kunjalo empilweni.
Umnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseMaryland.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Uhlelo lwanamhlanje kesikhangele inhloko zendaba. Sokusela amalanga amane nje kuphela ukuthi kufike ilanga leKhisimusi, inenge likhala ngokuswela imali. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19, abanye abafika phose amakhulu amabili 174 babanjwa igciwane leCoronavirus. Izakhamizi zezinye indawo zelizwe sezikhala ngokuthi izulu lingaqhubeka lisina ngendlela elina ngayo, izilimo zizawonakala. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.